Abantu bayabhalisa ukuvota kodwa ke inkinga ekhona ukuthi indawo zokubhalisela zikhathana. I-distance yangkhona inkulu kakhulu kabantu abafinyelele kahle elokuthi behambe bebhalisa. Kodwa thina njengebandla siyakhuthaza abantu sisebenzisa ama-structures ethu ukuthi bahambe bebhalisa. Abantu sibilibala isifiso sokuthi behambe bebhalisa kodwa ke bakhala ngokuthi indawo zokubhalisela kasiziboni. Njalo-ke asilazithupha, abantu abaningi bakithi abalazithupha. So-ke isikhalazo sethu le nkuthazo kuzivek iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kayiyenze ukuthi-ke ukubhalisa kufike ebantwini kube seduze.
Siyabona ukuthi umkhokheli webandla le-DC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ufikile lakhona ngapho esigabeni seMathebelele North lapho ebhodabhoda lakwezinye izigaba zelizwe. Lokhu kwaletha umahluko yini ukuthi abantu beze befuna ukubhalisela ukuvota njalo bamamukela njani?
U-President we-MTC Alliance ubaba u-Advocate Nelson Chamisa abaningi themba bazwile ubuyile ngapha kwelakithi eMathebeleland North wavakatshela indawo eziningi kakhulu ezigwaqela onkayi obubi Tsholotsho Bhinga nayo yonke izindawo eziningi zeMathebeleland North ehlangana lozulu wonke jikelele weMathebeleland North ekhuluma ngokuthi kungenziwa njani. Njalo-ke ibandla le-MTC Alliance lilamalungiselelo bani sisiya phambili okukhupha iZANU PF. Nanku phela sesikhangelele ukhetho. Ukhulumile ke wavakathela indawo zonke lapho ahlangane khona labantu abaningi abantu bemthakazelela kakhulu. Laloba nje asibonile ukuthi abantu beZANU PF bebezama ukuvimba ukuthi umongameli engahlangani labantu.
Injongo yale mbuthano ibingeyani? Ubehlangana labasekeli bakhe kuphela yini?
Injongo kakhulu yale mbuthano bekuyikupha abantu bakithi idlabuzane lethemba. Kakhulu ke sesikhangelele ekhethweni, so ke baba uPresident besipha abantu ithemba elokuthi MTC Alliance iyaphila njalo ke ilamandla njalo ke isilomdlozela kumbe umdlandla omkhulu wokususa ibandla le ZANU PF embusweni. Abantu bese besithi manje iMTC Alliance iza kuba njani njalo kuza kuba njani. Nanku phela omonzela besithi khona ibizo labo le elithi MTC Alliance ngilabo. Njalo behlangana lozulu wonke weMathebeleland North kungakhathalekile lokuthi umuntu lo ngweMTC Alliance kumbe kaseweMTC Alliance ngoba injongo ekhona kathesi kayisiyo yeMTC Alliance kuphela kodwa-ke ngeyabantu bonke abeZimbabwe. So iMTC Alliance lohlelo ukuthi Citizens Convergence for Change ukuthi wonke umuntu kumele ukuthi sihlanganeni kulo umkhankaso wokukhupha iZANU PF embusweni. Ngoba impi lethu sikiyo kayiseyimpi ye-MTC Alliance yodwa kodwa seyimpi yabantu bonke beZimbabwe.